Umbuthano lo uhlanganise abantu abavela kumabandla ezombuthazo lawezokholo ehlukeneyo kanye lozulu nje jikelele. Abaningi abakhulume kulombuthano bazenze ukudana okukhulu ngokufa kukaTsvangirai besithi usebenze kanzima kumzabalazo wokudinga iZimbabwe entsha elombuso okhululekileyo ehlonipha njalo amalungelo oluntu. Umkhokheli weMDC uMnumzana Walshman Ncube uchaze uTsvangirai njengeqhawe ebelikhathalela abanye abantu nxa besebunzimeni lanxa laye ebesesimeni esibi. Uthe wazibonela lokhu ngesikhathi bebotshiwe bonke.
But he was not worried about himself. What is the reason that he said that? What would you see in us? Nina, me, and that's how selfless he was.
Abanye bathi kulusizi ukuthi inkulungwane zabantu ebezimthanda uTsvangirai kazisoze zenelise ukuyambeka ngolwesibili eBuhera. Nangu unkosikazi Sibongi, inkosi Sibanda.
Ngiyabona ukuthi ngabe kunikwe at least loba 1 week phakathi okwenzela ukuthi bonke abalesifiso sokuthi bamkhale njengebulawayo ibiyi-stronghold yakhe.
Omunye njalo obesemkhosini wakobulawayo lo, unkosikazi Helen Mpofu, ufananise uTsvangirai lomuye uJoshua Nkomo. Ngalokho uthebe kumele isidumbu sakhe zihanjiswe kuzo zonke izabelo uZulu emvalelise.
Kade kukuhle kakhulu ukuthi njengomuntu owasiza abantu lapha wakhulula abantu beZimbabwe during iGNU, bekufuze njengomuntu ohloniphekayo abhode ngama-provinces evalelisa.
Osakhulayo uMnumzana Phasho Sibanda yena uthi balahlekelwe ngempela njengebandla.
Njengabafundi sithi yena was introducer eUniversity inkululeko yemfundo ebizwa kuthiwa yi-academic freedom.
Ilunga ledale lephalamende elimela iMakhandeni uMnumzana Dingilizwe Chuma laye uvumelane labaningi esithi bekumele umunye abuye kobulawayo ngoba kuyiyo indawo lapho abethandwa kakhulu khona.
Njenge-national leader umkhokheli wabantu ole-democracy bekuswelakala ukuthi maybe umzimba wakhe ubuye kobulawayo ngoba yi-stronghold yakhe.
Laloba inkonzo le ibihlanganise abantu abathiyeneyo, isimanga yokuthi bekungela zicukuthwane zezanu-PF ebezikhona. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngubathabile Masuku. Thank you.